Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uEvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-26 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazo wegugurawundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi.
Bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu njengoba yena uhulumende vele selubekile wabeka le budget yakho. Hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke kabasukume bahambe bayekhuluma. Isikhathi sokwesaba siphelile.
Sokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi kodwa akula tension leyana thina seke siyijwayele njengakwele Zimbabwe towards election.
Kwezamasiko, kwenziwani lezi nsuku ukulobolisa abantu abahlala emazweni? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe wegugurawundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi. Okhokhela izinduna uChief Fortune Jarumbira wazisa kunyanga ezedluleyo ukuthi induna ngayinye yesigaba seMathebeleland leNkabazwe izaphathiswa ngamanene lamanenekazi alichumi lane ukuxazulula lolu daba. Igqwetha lesizwe unkosikazi Virginia Mabhiza yena uthi imali yokuqhuba loluhlelo siyabekwa eceleni. Kodwa bakhona abalokhe besola loluhlelo besithi lungazakhokhelwa zinduna. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Salibonani baba Gande, salibonani ngisho labalaleli bonke. Lami ngiyakuzwa lokho ukuthi kusiyachaya uJuly uhlelo lolu kumele luqale. Mina nxa ngikubhekile, mina ngithi udaba lolu olwegugurawundi bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu njengoba yena uhulumende vele selubekile wabeka le budget yakho. Hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke kabasukume bahambe bayekhuluma. Isikhathi sokwesaba siphelile. Abantu bakithi kabahambe bayekhuluma njengoba lo uhulumende esethe bahambe bayekhuluma freely. Kabasukume abantu bakithi ngobunengi bayekhuluma iqiniso. Ukuthi lelo qiniso uzalithini uhulumende? Hayi, ayisiyo ndaba kabani leyo. Mina yiwo umbono wami ukuthi ayiphele indaba. Sikwazi ukuthi kanti yena uhulumende uthini ngalindaba. Ngoba nxa sesimtshelile, kusho ukuthi sezasitshela phela yena ukuthi uthini ngalindaba. Eyiyona lokho isihlupha la namhlanje sisehluleka lokulungisa izinhlelo zethu ngenxa yayo nalindaba. So ke mina ngithi hayi, abantu bakithi kabasukume bonke. Bahamba bayikhuluma iqiniso.
Abanye bayakhonona bathi bona induna zingabi yizo ezikhokhela loluhlelo. Wena ubona zingaphatha kuhle na loluhlelo njengoba sisizwa kuthiwa ezinye induna lazo zathinteka kumbhuqazwe lo. Ngobani kahle kahle ngokubona kwakho abangaqhuba uhlelo lolu kungabanga lokuthandabuza?
Liqiniso lelo ukuthi khona ezinye izinduna zakithi zichemile. Kanti ke ezinye lazo zaphatheka ziphathwa kabi luhlelo lonolu olwegugurawundi. Liqiniso lelo. Kodwa induna yithi iyala ilokhu ilamandla ilenhlonipho esizweni. Iyala ilokhu ilenhlonipho esizweni. Esikhulu kakhulu okuyikuthi abantu bakithi kumele njengobana ntshilo basukume bangasayisabi lutho bahambe ezinduneni zabo bafike bakhulume kwenziwa ama record lawo. Akekho omunye umuntu engumbona ezamela abantu. Into esimbi kakhulu mfowethu ngeyokuthi ama NGOs lawo sechemile amanene. Abantu abanengi sebechemile abanene. Osokusenza ukuthi khona bengasabi ngisho lesisindo. Kodwa izinduna zakithi mina mbona ziyizo kathesi engathi mina hayi abantu bangakuma nazo. Bafike bakhuluma iqiniso. Abantu bakithi bangesabi lutho. Iwo umbono wami ngithi mina izinduna kazihambe ziyenza lolu hlelo abantu bakithi bakhululeke bahambe bayikhuluma phambili kwenduna zabo abavele bephila lazo. Ambona.
Hayi, lati siyabonga. Ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Usokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho. Ibandla elibusayo ele-ANC lenze umhlangano walo wakugcina izolo enkundleni ye-FNB Stadium kodwa lehluleka ukuyigcwalisa lenkundla engathwala abantu abazinkulungwane phose ezilikhulu 100,000. Kubikwa bekulabantu abazinkulungwane ezingamachuma isikhombisa i-70,000. Iningi likhangelele ukuthi kulibone ukuthi ibandla elitsha elemkhonto wesizwe lizathola amavoti amangaki kulandela ukumiswa kokuncintisa komkhokheli walo umnumzana Jacob Zuma ngumthethwandaba. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Ay umumo unjengenjwayelo yebo khona ku social media uyezwa nje iziphitiphiti zenkulumo zani lokhu lalokhu namhlanje bekuyisiphitiphiti kukhulunywa sengathi kukhona amalunga eMK afice kwenye library thizana eKZN kunamabhaloti into efana nani kodwa akula tension leyana thina seke sijwayele njengakwele Zimbabwe towards election kuyakhankaswa nje abantu bayakhambela nje hayi kusansuku zonke.
Kodwa nxa ukhangele wena okwenzakalayo ungathi amabandla wonke alamathuba yini ukuthi bazithengise kuZulu?
Umthetho weSouth Africa vele uqinile kulokho. Amabandla wonke angathi alithola ithuba. Yebo phela kuloko khononda khononda lokho ozokuzwa kumabandla. Kumanje nje ikhasa ilawule ukuthi kule advert yase Democratic Alliance ibechisa ibonekisa umzekeliso wokuchiseka kweflag. Yona abantu abaningi nomongameli welizwe imbali uCyril Ramaphosa wayegqikile nabantu abaningi babeyigqikile leyo advert. Sekungathi SABC ibingasayiflightanga ikhasa yathi hhayi akukho njalo ayiflaythwe leyo futhi yakufaka lokuthi SABC kumele ifayiniswe i-500,000 ngokwala lokho. So amathuba akhona abanikwa abezepolitics. Yebo phela kunokukhononda kumalunga e-MK ukuthi kungani kukhanya kungathi kulokucindezelwa thize kukaZuma kodwa lokhu sikuzwa kukhulunywa.
Phambilini sike sezwa abanye besithi kungaba lukhuni kuzizalwane zeZimbabwe lezamanye amazwe ngoba udaba lwabantu bokuza lukhanya belufuna ukuthi lusetshenziswe ngabona labo bezombusazwe. Kugcine kusenzakala yini njalo ngokubona kwakho ngemva kokhetho akusoze kube sekududulwa yini abantu?
Akwenzakalanga ngohlobo lo lesase silwesabela kodwa inkulumo ilokhu ikhona phecelezi into esingathi yi-rhetoric ikakhulu kumaqembu njengeqembu eliholwa ngu-Gayton Mackenzie vele lithi ama-foreigner nje akahambe yiyo i-core topic yekhampeni yabo. I-FF nayo izwakale isiklarifya kangcono ukuthi yona kahle kahle ithini ngokuthi nxa ithi abantu abakhululeke ukungena kwele South Africa kumbe kungabi neminele yakuklarify ukuthi yona ikuchazi kanjalo. So itopic leyo iba nkulu kodwa uyakubona ukuthi nalo elibusa ibandla i-ANC isizwakala lokhu iqina ngakho ukuthi abantu baphandle nayo i-NK iyazwakala iqina ngakho kusho i-migration kahle kahle is quite a topic e-South Africa ke ukuthi kwenziwe into nje budedengwa akukho lula umthetho kumele ube yiwo otshoyo.
Lokho ke ngumnumzana wabo ngani Mkhwananzi isiphatha amandla senhlanganiso ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siya namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Njengokwethembisa kwethu, namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lomnumzana Shinkirai Nyandare, omunye wawaqala uhlelo lokuphathisa abagwetshelwe amacala abangawenzanga olwe I didn't do it, IDDI.
I didn't do it, i-abbreviate kumbe yasawa ngamafitshane sathi i-IDDI. I-IDDI kumele ukuthi I didn't do it, ngesintu sethu sithi angikwenzanga. So sikhangele ukuthi kule ndawo lapho othola ukuthi emthethweni ngenxa yokuthi nje awulaziqwesa kumbe awulamuntu okuncedisayo okumelayo enkantolo, ugcina usuzithola usuyephethwe icala ongalenzanga ungelabo ubufakazi obucacileyo kumbe obupheleleyo oqondakeleyo esiyithi injustice. Ugcina usuyephethwe i-sentence enkalakatha ukuthi yakwethusa lawo uthola ukuthi usuthole 50 years kodwa wona ungayenzanga into yangikhona kuthiwe uhlengule omuntu.
Nxa selithole umuntu ohlangana lendubo lezi lingena njani lapha?
Thina sesithatha umuntu nalwana sesikhangela-ke icala lakhe sesithi hayi wona ungumuntu akadumele ukuthi ngabe ubungangenanga ejeni nicala leyo. So genuinely wena ukwenzile na yena sesithi hayi mina madam nangikwenzanga into leyo. But usually iqiniso livele liyazimela umuntu yawubona ukuthi umuntu lo kakwenzanga ngendlela izinto zangikhona zabe zimvakale ngayo ama-facts angikhona nama-evidence abekhithiwe onkantolo yabona ukuthi umuntu lo kwenzanga okweqiniso lokhu abathi yena wakwenza. Thina sibuya sesikungenela-ke sesithatha from i-appeal esikuthi ngama-convicted persons.
Njengabatsha laqalisa njani beselile mali nayo yokuphathisa kumbe kulezinye iindlela zokuqala?
Leyo yinto esivele sikhule siyinto esiqale kuyilananzela ukuthi ayi azima ungenamali vele kunzima into oqalisa into but akunjani thina sinje so sinjengesikunje kanje so ukuthi sesifike kusigaba lapho esikhona from sesingivele singabantu esiqalise singenamali sithi uma e-university mina ngiqede 2020 e-University of Victoria and njengomuntu akade osebenzela phala laphiya eZimbabwe ngazama lokhu ngazama lokhuyana ngingakagidini ngokuhamba ngalokhu ekuvele enzele ngokufundileyo e-university ngazama ngasenza imandasi ngasenza ngathi but my bigger goal always good ukuthi ngiyakwazi into engiyifunayo.
Siyawubona umzekeliso wakho lapha, pho kwabanye abasakhulayo uthini kibo?
My encouragement to anyone who is motivated and has a plan and has a vision is be very patient, number one, yes. But at the same time, never be afraid to set up the conversation. Ngoba lokhu kunje sosikhona apha namhla siyithile ithi kuqalise ngendaba yokuthi saxoxa nabafowethu abanye sizixoxela sithi no madoda sicedile asilamali yokuyangaphi inxa yesokuthi lisuthela sisethenga i-coke lama-chips abanaasilanisizilakuserela but we've got a bigger vision and the future is in our hands. So if we pull back thina ngokwethu akula lito zoyenza kahle. Imali in our economy, even in Zimbabwe, it's a hard economy already. But in Zima, in Dalo, it doesn't mean there's no progress or there's no groundbreaking ideas that we have. We do have them. But start talking about it. Have a conversation with someone. When there's some poetry that comes up, it's because of a conversation that is calibrated from anywhere. We know some poetry, not one of the line, no, it's one, no, poetry, not one of the line, no, it's some high school. Talk to someone, you know, in the networking, and the networking has really brought it up to the opportunities that we get now. And we are only just groundbreaking, we only just meet the ground in where we are going. These are opportunities that are coming our way. And it is going to be a corner
Ngusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Shinkirai Nyandare owe I didn't do it, IDDI. asihlane ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uJabo Kancube.
Siyabonga Thabo Kancube.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu.
Ngokwezamasiko lamhlanje izizalwane zeZimbabwe sezisabalele emazweni aphetheya zidinga amadlelo aluhlaza. Kuba ludubo ngesikhathi sokulobola lokuvela. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko unkosazana Stars Mathethebe kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uthi ukuthi sokufosa umuntu ukuthi athathe lowo muntu wabephansi wakhe. Ngoba ngeqiniso elihle ukuthatha umuntu oseBotswana weleseZimbabwe hayi vele kakusebenzi. Ukuthatha umuntu eseCanada unela uthi sesithathile. Vele kuhle kuphikisane nebala lona lesithi lithathile. So kudala ukuthi abantu abathadileyo badla abantu abahlala bengandawonye njalo kubafosa ukuthi omunye abe lomunye esikhathi, omunye abe lomunye omngane. Into engekoyo esintini sakwethu njalo into elihlazo ikakhulu kithi omama.
Kodwa siyabona ukubana lezi nsuku kule nkundla zokuxhumana o-WhatsApp labo-Facebook akungeke na kwathatha indima efana leyaleyo yayithathwa ngabo-anti?
Kwabathatheleyo bobabili. Into zeWhatsApp, into zobulezi bulenjina zisebenzi kwabathatheneyo bobabili. Obabakazi sebengadlala indima yabo besebenzisa ubulezi amaWhatsApp obabakazi. Yikho lapha sengingakhuluma singe kodwa obathatheneyo bona bobabili kufanele babe ndawo xa beseCanada Canada, xa beseSouth Africa South Africa. Kungenxa yani abantu ubala elithi thathana lithi ukuthi laba bobabili sokumele babe ndawoye xa besehlukana bahlukana kwesikhathi esilutshwana. Lokuyana okokuthi umuntu uyoathatha umfazi yena eseCanada umfazi lakhe eZimbabwe hayi kulihlazo elimangalisayo njalo kudala umumo ongalunganga phakathi kwabathatheneyo. Phela umuntu kathathela ukuxoxa naye ngobulele, kuthathela ukuthi akuwathela ku-ayimele, kuthathela ukuthi akuphekele, kuthathela ukuthi akuvuse buthongamelele xa isikusho hoqa kubi. Athi sokutheni sikasinikiwe, sokutheni sikajuda uhoqa njani thibilika. Kunengi okuvusela umuntu elile. So kuqakatheka ukuthi nawo babe bobabili babe bevusana bexoxisana ebuthongweni. Hayi khona ukuthi babe bexoxe nge-WhatsApp.
Asithi bona labo abafuna ukuthathana basezweni linye kodwa akula phela o-anti khonapho.
Hayi nje babe ndawo yakulizwe hayi kuyenzeka obabakazi sebengaba ngavali ilaba nabo kuhlobo obukhathana solongu bekhonapho kulelo kanti-ke njalo nefonini ubabakazi sekungakhulunywa naye efonini akhulume lomkhwenyana athathi nabayi ebukane wabo phakona le mabhuseni enkayi abathi elithi umntwana selomngane batsho bathi hhayi kubambenini beselibatshela ukuthi ngo-December siyabafuna ekhaya sizobabona mathuba. Akula muntu ongasebenza eCanada engayikibo loba nini. Sobe sokumele ukuthi babe beqhubeka besazakala ukuthi sebehlala ndawonye kodwa ngo-December babuye bazoziveze ebazalini baphiwe inlandi yabazali u-anti sebahlanganisa ebamela omakhalekhukhwini.
Amalobola besebhadalwa nge-MoneyGram.
Ukuthi sikhulumisane sithinithini kodwa amalobolo phela into ehanjiswayo ikuzibusiseke. Sekungathi osikhulumisane na izimadlalana ezincane lezo ziphume ukuza kodwa kulindelwe ukuthi uyeza uzolizela ilobolo ekhaya naye vela ahlale koqa ukuze efikile leso sikhathi abandizanazo afika zimhlele bizigqibe ahlabe nakhiphe khonabo ilobolo.
Manje lokwani kwakwesenzakala ekadeni ukuthi ngasekungathi kulamaphutha ayenzakalayo emtshadweni kuyabizwa o-anti kumbe omalume. Manje pho abantu laba nxa behlala emazweni bazaqeda njani indubo zabo o-anti bekhona lekhatshana?
Yikho hlupa ke konapho ukubona ama divorce semaningi kangaka asedala ikoko lokho kheli ukuthi wakumele ecebela kubabakazi so kubabakazi abe ngasabonela akathola kaidida ukuthi usiye banganini abangane bathi mina kuyimbi jele benyakwenza so mina kuyimbi abangane befele kulahla bakulahle ngishime endiwapho ngenxa yokuthi usele ubabakazi eduze oza kuthela into eziqondileyo akubele phasa amaphasa.
Lo ke ngunkosazana Stars Mathe Thebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo lwezamasiko. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zika Ntungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thande Kozintimkandla.
Ngolunye usuku njalo lokuvuselela umoya siyithathe ngendaba yethu esigcine sikhuluma ngayo esiyithola encwadini kaEzekiya isahluko 37 labo okufundeka kanje kulabo abayikhutheleyo. Sizayibala isikola uverse 1 siya ku 5. Uverse 1 kufundeka kanje. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo. Verse 2. Wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka emaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Verse 3. Wayesethi kimi ndodana yomuntu lawa amathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova na uyazi. Verse 4. Wayesethi kimi profita phezu kwalawa amathambo uthi kuwo nina mathambo omleyo zwanini izwi likaJehova. Verse 5 labe siyagcina khona. Isho kanje Inkosi uJehova kulawa amathambo ithi bikani nyawu ngenisa kini umoya niphile. Lihlobo zeNkosi ezithandekileyo ngesikhathi esedlule esindawonye sakhuluma ngesikubonayo phakathi kwemuli phakathi kwemindeni eshiyeneyo. Namhlanje ke sisuke ke emndenini sikhangele ilizwe izigodi zakithi labo esihlala khona leziqinti okuyagcina ngokuqela lona ilizwe ngokwalo. Nxa uhamba emgwaqweni ulalela kumbe usemchoveni kumbe usebhasini kumbe usesibhodaneni kumbe usedibheni kumbe usesikotshweni usesikolo usemsebenzini ingabe kungabi abantu abahlaba ngana khona sengithi le ndawo njengokujabula njengasemabholeni uzahlangana le nkulumo eziningi ezitshengisela ukuthi abantu bayazifananela la mathambo omileyo. Bakhona abantu abathi lanxa belezimo zokuba ngabantu kodwa impilo yaphela kudala kubo. Yikho amaNdebele esithi umuntu uyazilahla amathambo uyazidela azikhohlwe ngenxa yesimo azifica ekuso. UNkulunkulu watshengisa ke uEzekiya ukubana ukhangele nampa abantu okumele baphile sebomila kusela lutho lezenzo zabo lenkulumo zabo sezingezomileyo azilampilo zinkulumo zokuletha ingxabano eziletha ukukhathala eziletha indlala eziletha ukuhlupheka ebantwini. Uthi ke uEzekiya uyabuzwa labo bona abantu abanje bangabalalo elinye ithuba lokuthi baphile bathole imisebenzi balime bavune babe lezifuyo zabo ezinhle bavakashelane benze konke nje abantu abaphilayo njengoba sebephonguba nje sebephongufa namathambo omileyo kaba sengathi sebelahlekelwe lithemba kaba sakwazi ukuthi babambe ngapi ukuthi umtata abantwana bazawudlana. Akhangele lalabo ababaphetheyo aficithi labo kengxenye iwamathambo okwedlula awakhe ngoba nakabalandaba akabanaki muntu bazenzela santando. Abantu sebakhathala abantu sebephila ngenhlamba ngokuthethisana ngokusolana abanye abantu bomile inhliziyo zabo vele kasadizi lanxa kusenzakala ulutho umuntu vele kasathinteki. badubeka abantu bakaNkulunkulu bafana lamathambo omileyo. UNkulunkulu uyakhangela bona ukuthi abantu bambazi badubeka. Ngisho lasezimabhe badubeka. Kodwa ke abuyathi laba abantu bazavuka kwelinilanga baphile ngoba nabalethemba bakhuleka kuJehova. Uza kubaphefumulela umoya ukuthi lokho okubaphambanisa kususe endaweni yakho afake okuza kubaphilisa. Asikhuleke baba Thixo ingcwele, phefumulela umoya wakho esizweni sakithi abantu bakho baphile njengoku misa kwakho ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thande Kozinti Mkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile. Odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Dynamo uCarrington Gomba uthi kwasala kancane ukuthi azodlalela iqembu leHighlanders ngomnyaka ka-2007. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyasipha lolu daba kodwa uqala ngokwesethulela ke impumela yemidlalo edlalwe ke lamhlanje.
Iqembu elihlezi phezu kwengalanele Manyika Diamonds linqobele wange nge-1 kanya okuyimpumela yetsho ukuba selile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye 29. Iqembu le-FC Platinum liyale lokhu lisendaweni yesibili engalaneni ngemva kokunqoba ele Dynamos nge-1 kanya njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune mbili 28. Endaweni yesithathu kule qembu leSimbabwe lona elinqobele Cape United nge-2-1 njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lane 24. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leHighlanders libe ngutshile lobhanqa 1-1 leqembu leGreen Fuel njalo limpumela ichiye ibhoso isendaweni yesine ile miklomelo ngamashumi amabili lambili 22. Emdlalweni ophakathi kwamaqembu aphuma edolobheni lakoBulawayo iqembu leArnel libe ngutshile lobhanqa 0-0 lele Bulawayo Chiefs. Emdlalweni okuse kunjeni luveve ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Njanji okakatheso Njanji uyaqhubeka ke esixoxela ngodaba lukaCarrington Gomba.
Ugomba uthi wayezimisele ukuyadlalela iqembu leHighlanders esuka kuqembu leWange kodwa bachitheka sebugayiwe.
Wayekwayenzakala 2006-2007 iHighlanders kulo Mthembu wamfonela savumelana angazi ukuthi yini into eyayenzakalayo sokusele ama last minute nje ngiyezwa ukuthi ngiregistiwe kuDynamos kuChampions League lapho engikhona khona lami angikwazi kwahambani ngoba vele ngangidelizi kwamuntu ngiyakuHighlanders.
Ugomba uthi loba isifiso sakhe sokudlalela iqembu leHighlanders singafezekanga akalansolo ngoba efike wakholisa kakhulu kuqembu leDynamos.
Ngangifisa sibili ukudlala kubhoso ngoba nani labangane ngalo ona ovusa ngisazidlala sonke team bengitshebe ngikhuthaza ukuthi ngangifuna sibili but akusayenzakalanga kodwa isifiso sasikhulu kodwa ngakho angisoli ukuthi ngajoyina iDynamos ngoba lapho ngale ngadlala iChampions League kwaba mnandi.
Ugomba ube yingxenye yeqembu leDynamos eliphelele kusigaba sesemifinal kumncintiswano weCAF Champions League ngomnyaka ka-2008. Uthi ukufananiswa lo mdlali waduma edlalela iqembu leDynamos uCalisto Basua ngesikhathi esakhula yikho kwamkhuthaza ukuba abophe ziqine emdlalweni wenguqu.
Okwangikhuthazayo ukuthi abantu abaningi ababedlala ibhola babengibona nje babemphisiwe ngoCalisto Basua owayedlala iDynamos. Ngahlangana la ngilanga ngidlala nje ngithila ukuthi yazi abantu bambizana ukuthi mina ngiwa ngazi ukuthi wena odlala mina ngidlala njengawe ngikwini but kwangichaza lapho kumhla ukuthi abantu bangibona umuntu olebhali ngebhola yikho okwangenzeka ukuthi ngiphushe yami ngibe ngumuntu ebholeni.
ukomba uzalelwe edolobheni leWangi mhlazi nhlanu kunyanga kaMbimbitho ngo-1985. Udlalele amaqemba kweleZimbabwe abalisa eleWangi, eleGunners kanye leDynamos. Ngaphandle kwelizwe udlalele kweleDemocratic Republic of Congo lapho adlalele amaqemba abalisa eleSaint Etoile Lupopo kanye leDon Bosco. Kuthi ngaseZambia udlalele iqembu leRed Arrows. Khathesi uyimanaja yeqembu leZPC Wangi, lona lidlalele ekuphendukeni kwakhe kweleZimbabwe esesuka eZambia. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwakathesi sengilivalelisa ke ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.